Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwakazomu hle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 26 kunhlangula 2020 ngentungameli nkomo endabeni zekuseni lamhlanje
kuyaveza kamhlophe ukuthi asikaphumi phakathi kwengozi ingozi isesephambili amalanga ladlulileyo asesemancane kakhulu
inani labantu asebevanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe selikhwelile laya ku-551 ngemva kokutholakala kwabangamachumi amabili lanye belomkhuhlane lo izolo
saba lomnyama thina sizama ukubabalekela sithi singangeni emagrota sahlangana labo bephathole ezindlini
Inhlanganiso ezilwela amalungelo entatheli zindaba zithi amasotsha lamapolisa achaye intatheli ezimbili eHarare ngolwesithathu kumele ajeziswe ukusilela kwamanzi eluveve kobulawayo lapho okuqhamuke khona umkhuhlane wesihudo kuyaqhubeka lanxa ikhansili ibithe ayiseyikuwavala Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe likhuphukile njalo izolo ntambama laya ku-551 ngemva kokutholakala kwabangamachumi amabili lanye 21 belomkhuhlane lo. Phakathi kwabantu laba abalichumi lasishiyangalombili ngabavele kwele South Africa. Ababili bavele kwele Botswana kuthi oyedwa uvele kwele Mozambique. Ugatsha lwezempila kahle luthi inani labantu asebesindile lalo likhwelile ngabahlanu laya ku-128. Asebefile balokhu beyisithupha. Inani laba le coronavirus likhwela mihla ngemihla kulezi nsuku njalo phose bonke ngabavela phandle kwelizwe ikakhulu kwele South Africa. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 488,000 njalo wahlasela phose abayizigidi ezilichumi 9.6 million. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngalomkhuhlane eCitizens COVID-19 Monitor umnumzana efidlela Ncube.
Ukubanjwa kwabantu belegciwane le-corona kuyaveza kamhlophe ukuthi asikaphumi phakathi kwengozi. Ingozi isesephambili amalanga ladlulileyo asesemancane kakhulu. Kusalindeleke ukuthi babe banenge abantu ababanjwa belaleli gciwane. Lanxa kuhlolwa ngendlela esesencane kangaka. Kodwa ke nxa kungahlolwa kabanzi bazatholakala kanjalo abanengi okwedlula labo esilabo manje. Bazatholakala phakathi kwelizwe kungasikho kuphela laba bavela ngaphandle. Engakho ke kuyaveza ukuthi ingozi isesekhona kakhulu. Abantu basafanele bathatha amanyathela wonke okuzivikela. Asikaphumi phakathi kwengozi ukufa kusesekhona. Kukhona akuvela ngaphandle, kukhona phakathi kwabantu. Ikakhulu ingozi ngabantu laba bafika bedlule bangadlulanga kuma quarantine centers. Bayehlangana labafo wabo, labantu wababo emakhaya. Kulula ke ukuthi limemetheke igciwane lingazakali. Kungahlolwanga bafa abantu kungazakali futhi. Ukuthi babulawa yilo lelo gciwane.
Inani labantu abapholayo lalo liyaliqansa kanti inani lasebefile liqhubeka liphansi. Singathi lokhu kusipha ithemba yini njengelizwe.
Kuyinto enhle ukuthi abantu abasilayo bayabe sibabanenge. Silethemba ke siyafisa ukuthi ngabe wonke umuntu uyasila kungabi khona ofayo. Bona laba abayisithupha asebedlule emhlabeni kube yinto engafanelanga iyenzeke. Ngabe uhulumeni wayethethe izinqumo ezihlakaniphileyo eziphangisayo ngabe mhlambe bavikeleka. Kanti ke njalo ngeke sithokoze sithi thina abantu abafayo kumbe abasilayo banenge ikakhulu sikhuluma ngabasilayo. Ngokuba akuhlolwa ngendlela eyaneleyo kusekhona ukuthi banenge abantu abafayo okungatholakali ukuthi babulele igciwane. Sekuhlanganisela lokuthi umuntu uyabekade vele gula mhlambe letshukela kumbe leasma kumbe leTB kube sekuthiwa khona hayi vele ubulewe yilona leli ilokho kade vele kugula kanti ubulewe yicoronavirus. Ngakho kuyadingeka ukuthi kuhlolwe kabanzi abantu ukuze inani labasilayo sazi ukuthi yibo bodwa labo bantu abafayo sazi ukuthi yibo bodwa sibe lesiqiniseko salezo zinto.
Kuyini ongakuxwayisa?
Ukuxwayisa kwami kuyukuthi ebantwini kabakwazi ukuthi igciwane lisesekhona, ingozi isesekhona isesenkulu, abantu kumele bathathe wonke amanyathela lawo abekwe ngokomthetho, abekwe ngabezempilo, bawalandele, bajiyelana izibanga sithi social distancing, bakwazi ukuthi bagqoke amamaski kuso sonke isikhathi, kungabi khona ovele egoli kumbe eBotswana kumbe kwenye indawo odlula esiya ekhaya ngafika, kumele limdlulisele kwabezempilo emapholiseni ukuze ayegcinwa kwenye indawo kuvikeleke abantu. Ingozi sesekhona, senzeni konke konke okufanele ukuthi sizivikele. Alikadlulile ligciwane likho khona lisengabulala abantu abaningi xa singathatha izinqomo zokuzivikela ngendlela efaneleyo.
Umnumzana Efidlela Ncube ngowenhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor sixoxela ekobulawayo. Inhlanganiso ezilwela amalungelo entatheli zindaba kanye lezisebenza lozulu zithi amasotha lamapolisa achaye intatheli zindaba ezimbili ngolwesithathu ntambama eHarare kumele abotshwe ajeziswe. ULeopold Munende osebenzela inkundla yeNewsZimbabwe.com kanye loMunashe Chakodza osebenzela i-263 chat bathi babhaxabulwe kakubi ngamapholisa lamasotsha elokitshini le-Warren Park bevela emsebenzini phakathi edolobheni leHarare kungelalutho olubi ababelwenzile. Inhlanganiso yeMisa Zimbabwe ithi ukutshaywa kwababili laba kutshengisa ukuthi uhulumende kahloniphi amalungelo entatheli zindaba. Ithi njalo uhulumende kumele abekwazi ukuthi ukuba intatheli zindaba kayisilocala. Sixoxe loMunende wasichasisela okunengi ngokutshaywa kwabo.
Sathi sesihamba sesifika eWarren Park lapha sasesinanzeleli ukuthi kulabantu abalutshwane kakhulu, sifane sazitshela sathi hayi kulamasosha kumbe amapholisa ungangcono sibhode, kodwa saba lomnyama thina sizama ukubabalekela sithi singangeni emagrosa. Sahlangana labo bepatrol ezindlini khonaphiya, so sathi uzala kungani ukusekhoneni, so basebesibuza bona kwathiwa livela ngathi na sathi ayisivelanga emsebenzini kwathiwa lisebenza nga samtshela sathi hayi sina sisebenza edolobheni sithiwe yikhombi yeimota kathiyesila kwathiwa lisebenza lingobani, sathi hayi singama-journalist kwathiwa nxa lingama-journalist khiphana amakhadi notshengise ukuthi ndingama-journalist. Akhipha mina nganiye elinye ipholisa la uMnashe watshengisa elinye ipholisa mina yami i-press card yabanjwa lipholisa leyo. So wabala wathi esebalile wasetshengisa isotsha elinye isotsha lakhona lahlela athi hayi nxa lingama-journalist tilikukuthiwa gayi vele ma-journalist anoonerero siyalidinga vele ama-journalist siyawazi vele ayazenzisa lalani phansi. So sathi singakanali vele umuntu wahle wasasuzitshaya ngamampavu ngenhlane yela abasasuzitshaya ngemboma ngechamboko langamampama besikhaba and then sathi basitshaye for about 2 to 3 minutes babeyi-7 kula mapholisa ayi-2 bathi sebesitshayele kwasekuthiwa siwumani libale. Mina kwakungenzisa imbaleyo ngoba umuntu wayele khadi lami elomsebenzi ngilithatha ikhadi ngapha ku-left ngihambambi walet elinye isosha la ngitshaya ngemboma isandla esivuvukileyo soku-left ngawuyisi walet wathiwa esecasa ukuthi idobhi walet ngithi ngiyadobha iwalet ephinde futhi nxaze ndobha futhi eyikhabe futhi ethi landela engani kumbe angani wayekholisa angazi
lahamba yini kuya uyabika enkambeni zamapolisa
izolo ntambama sihambe silo meli wethu uChris Mick Warren Park 1 police station sahamba sayabika amapolisa wona athi ayi ebesesaba lawo ngoba athi ayi abasebenzi indaba ezinjalo so kwathiwa sihambe eHarare Central Police Station khona pho sivela khona athi noChris Mick sifike eHarare Central Police Station and then othiwa nguchief inspector sengikhohlwa ukuthi uthiwa nguchief inspector banade sikhuluma laye athi wasesitha kulanto enjalo bafuze bevule idocumente le-assault khona ngale
umnumzana Leopold Munende yintatheli zindaba yenkundla yenewzimbabwe.com ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7. Lanxa ikansile yakobulawayo ibithe amanzi kawasoze avalwe elokitshini leluveve lelegwabalanda lapho kulomkhuhlane wesihudo abanye abahlala kulezi ndawo bathi bebengelawo amanzi izolo. Isihudo lesi sesibulele abantu abedlula isishiyagalolunye kwathi amakhulu lamakhulu alaliswa esibhedlela sempilo. Kumbe elatshwa ekliniki yeluveve. Isakhamuzi seluveve umnumzana Gift Mithi uthi abantu abanengi baqhubeka behlaselwa yilumkhuhlane elokitshini leli. Uthi izolo kulomntwana kamakhelwane wakhe othwalelwe esibhedlela sempilo. Uthi abakhe abantwana sokugule abathathu labo balaliswa empilo.
Omkhulu akhona nje esekinyeni landele ekliniki lengekesikhiyeni umbe babelalisiyela
laqala la ikliniki kwathiwani lingakayafika empilo
isikhathi sokwekliniki aasingathengaikliniklaisekliniki ofuneka imali ufuneka abantu kuzele imali zekambisi sozoisitaaaaseekliniki ikongaacele imoto yangesidoya bathola bahambise empilo kwabani
kodwa lona usizo baluthola ngokuphuthuma empilo
lo ngumnumzana Gift Mithi ohlala eluveve njalo olabantwana abathathu abange balaliswa esibhedlela sempilo ngenxa yomkhuhlane wesihudo. Ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Lanxa singenelisanga ukukhuluma lomasipala wakobulawayo ngalolu daba, uhlezi esithi uyalulungisa. Umkhankaso ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa axotshe umphathintambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo uyaqhubeka enkundleni zobulembu ikakhulu eTwitter njalo izolo kulequla ebelikhokhelwa ngumlobi odumileyo uNkosazana Tsitsi Dangarembwa elifikise isicelo lesi edale lephalamende. Namuhla khona iqula leli livikwa lizafikisa ugwalo lwesicelo lesi kumnangagwa. Umoyo ubotshwe kunsukwana ezedluleyo phezu kwamacala enkohlakalo aphathelane lenkampani ebikwa yilo budlelwano lomdeni kamnangagwa eDrugs International. Ngokunjalo uzulo uthi umoyo lezinye iziphathamandla eziphathwa ludaba lwe-Drugs International lolu kumele zixotshwe umsebenzi. Sexoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube.
Indaba yenkohlakalo babunkomo ukuthi ziqedwe into efaneleyo ngeyokuthi kufanele ukuthi uhulumende okokuqala alandele izinqumo lezi ezavunywa ngabantu noma lezi ezabekwa ngabantu eziyizwe ezigavena ilizwe esikubiza sithi constitution yinto yokuqala leyana. Into yesibili akube kuukuthi akekho umuntu ongcono noma akekho umuntu ofanele ukuthi noma athi nxa edale icala kube sekusiba sengathi yena lowo muntu u-immune kulabanye abantu. Kufanele ukuthi umuntu ma wadala icala ayimele into yakhe ngendlela nale ayenze ngakhona ikakhulukazi indaba ye corruption indaba ye corruption babunkomo into evana ukuthi u government ngabe uyayiqhakathekisa kakhulu ukwedlula yonke into ngoba yiyo esithethe ilizwe leZimbabwe yalifaka emgodini lapho sibona likhona namhlanje baningi abantu abafana labo chivayo labana abayenza i corruption ngabe kathesi i project lana egwanda lana ngabe ukuthi iyasebenza ngabe sikhuluma nge project e producer ezinye izinto e producer amagets e producer izinto eziningi ezingizwa khompala egwanda so inkohlakalo uhulumende akayithathela amanyathelo aqinileyo ngoba kuyinto embi kakhulu eyenza ilizwe leZimbabwe libe ibanana state
abanengi bayakhala dube bathi lanxa kungaze kubotshwe iziphathamandla zikahulumende zisetheswa amacala enkohlakalo okulandelayo yikuthi ziyakhululwa nje kuphele kungabi indaba zalutho
balalaba abaphezulu yibo abantu ukuthi bajezwe zisibili kakhulu abayibo abazibiza bethi ngama representatives abantu nxa usebenza ku public office usuku public office awusese yi private office yikho kuyabe kufanele ukuthi nxa engawona umuntu akula into efihlwayo kuyabe kufanele ukuthi ajezwe ngendlela efananayo laloba yisiphi isizwe laseZimbabwe so kakhulu nxa ukuthi kujezwe bona laba abayibo abakhokheleyo phambili yilapho okuzabona ukuthi lo semuva uzabona ukuthi nxa lo onguye phambili kwami esiyathola i punishment enje kusho ukuthi mina lami nxa ngafika laphana ngiza toli punishment efana nayo lapana abantu bazaphuma kunkohlakalo leZimbabwe yiyo kuphela indlela ilizwe leZimbabwe lingalunga ngakhona njalo even ama police eZimbabwe ngibona ngathi kunenge abasadingakala ukuthi bathi retrained again kikho ukuze ukuthi indaba yenkohlakalo bazama ukuthi bayiphathe ngezinga eliphezulu njalo indaba yenkohlakalo ilungiswe ibe into ekhithwa iphele kokuphela ilizwe leZimbabwe ingafi yaba khona siyabona amazwe afana lamazwe afana labo Botswana noma icorruption yabi khona kodwa ke nxa ukuyakhangela i-corruption ayikho egcekeni ngendlela esikubona ilizwe lakithi kusiba ngakhona
umnumzana Difa Dube yisizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane Seli ubonile na okusemaphepha ndabeni namuhla. Iphepha ndaba leHerald lithi uhulumende uselandule ukuthi uphatha izizalwane zakwele China ezihlukuluza izisebenzi zazo zeZimbabwe ngesandla esibuthakathaka. Inkundla yesayithi yona ithi usodolobho wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni uselandule impiko yokuthi edamu lekhami kugcwele amathambo abantu ababulawa igugurawundi. Soko isikati senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Okhulumayo ngumandlovu sefela buzi. Mina ngikuboni lokho kwenziwa iMDC kaMakhube. IMDC kaMakhube phela yiyo esibusa nxa isikwanisa ukuxotsha abantu abavotelwayo ephalamende yona ingalabo abantu abavotelwayo isilamandla amakhulu okukhanya ukuthi kulesandla esikhulu esincedisayo esiyiyo esithi ungazwenze lokhu awulacala ungazwenze lokhu awulacala iMDC Alliance ingayenza ulutho oluncane olungasilocala bayavalelwa bayahlukuluzwa bayayenzwa konke okubuhlungu hayi le kayisiwe iMDC kaMakhulu yizano ngokwayo izuze umuntu nje emsebenzisayo futhi yampha amandla okuhlukuluza leli bandla elifunwa ngabantu abantu abakhethwe ngabantu bangeke bakhitshwe umuntu ongakhethwanga ngabantu akuvumi inyabonga
amathono wasazi bestudio 7 hayi siyabonga umsebenzi esenzela wona into esimanga kithi ukuthi hambe kulomuntu ongalima esimu ahlakule xa sekuvuna sekuthiwa umuntu ongazange alima ongazange ahlakule walima yakhe isimu ongazange ehlakule sezovuna esimu engasoyakhe lokuqothwa kwamaMPs eMDC alliance zokuhlungu akuhlonishwa amavoti ethu esafakayo. Sasingavoteli thina amaMPs kamakhuphe, kumakhuphe lawo ayevotelwa ngabakhe azange athole lutho. Amavoti ethu asathathwe phi kumakhuphe? Akubuhlungu kakhulu lokho, sibuhlungu sibili. AmaMDC alliance wonke kamizibindi uNkulunkulu uzangenela, akungabhele ukuyahlola.
Ngamile inkomo mna ngisetsholotsho intombi yakomzika hayi na usilandawa lamaphathi vele lokhu ngoba nasiholi lutho amaphatheni lawo.
Konani basangaza abahle bakastudio 7 labalaleli, silapha elupane esobendle kuward 8 silohlupho lwendlala. Asiholi ukudla, kuhola be-social welfare kuphela. Khonapho kulala abadala abasofana ngabangena ku-social welfare kodwa abaholi labo. Indlala yasibulala, besicela uhulumeni angenele esincedise ngenhlelo zokudla kathi sithole ngoba siyafa ngendlala. Lezitolo kuyadura, akuthengeki, izinto zikhwelile, akubambeki lutho, vele akuthengeki.
Basakazi abalungileyo, basakazi be-studio 7, ngikhulume ngokukhalala kwama-civil servants ikakhulu odokotela, amatitshala. Ayisikho ukubana kuyindaba yabo, ngikhangela ukubana ukukhalala kwamadokotela kuyindaba kahulumende. Uhulumende nguye olomlandu kuleyi indaba ngoba uhulumende akagcwalisi izithembiso zakhe, uyathembisa kodwa engagcwalisi. Uhulumende akafuni ukunika laba bantu iholo labo abathembisa lona. Siyakhumbula ukubana wabathembisa leli iholo kodwa lokho abayenga ngamakhushini into engelamsebenzi, into engasuke itshengise intuthuko kumatitshala kumbe kumadokotela. Yingo ngibe ngicela ukubana uhulumende kazinuke amakhwapha ngoba abantu beZimbabwe bangena esimeni esibi kuyimbangela kahulumende. Uhulumende njalo siyanazela bakhona abanye ababotshiweyo abezempilakahle okuthiwa bathatha leyo mali abayinikwa ngamanye amazwe, abayinikwa ngabantu abafisa ukubana abantwana beZimbabwe bakhululeke kodwa uhulumende kakwenzi lokho. So odokotela ayisiki ukuthi bakhalele kodwa kakula abangakwenza ngoba imuli zabo ziyalamba. Ngibe sengingena kusihudo esitholakala koBulawayo. Ye, imbangela nguhulumende, kakula enye into esingayikhangela. Sikhangela uhulumende nguye owehlulekileyo, usetshengise ukwehluleka zamtshose. Akukho omunye singamnika lelo cala, nguhulumende ngoba yena ubhizi ngepolitiki, ubhizi ngokunika okhuphe amacebo, ngokuphathisa okhuphe. Isizathu ukuthi akuphathisa abantwana beZimbabwe baphume kulolu daka, hayi kalandaba nakho. Yena ufisa ukubana ahlale embuso naze afe, yena sehluleka kulanto ayenzayo. Akula nto esingathi uyayazi la, akula nto esingathi iqondile kuleli lizwe. Ngiyabonga Musibanda.
Labo bekungabalaleli be-studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Amazwe abalisa eleFrance, eleGermany kanye leItaly asekhudaze amacele alwisanayo kweleLibya ukuthi abeke phansi izikhali akhulumisane. Uhulumende weleDRC yena uthi umkhuhlane weEbola obulale abantu abedlula inkulungwane ezimbili eminyakeni emibili edluleyo usuphelile kulelo lizwe. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump lo mnumzana Joe Biden bayaqhubeka ngemikhankaso yabo yokudinga usekelo phambilini kokhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngolwezi lonyaka. Kodwa imikhankaso le iphazanyiswa ngumkhuhlane we-coronavirus nanku kabenelisi ukwenza imihlangano emikhulu lozulu. Ukhetho lwalonyaka luza ngesikhathi abanye abagoqela abebandla lika-Trump lama-Republicans besithi bazavotela umnumzana Biden yena omela ibandla lama-Democrats ngoba uTrump bengasamfuni. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Dan Moyo.
UJoe Biden ule opportunity enkulu kakhulu eyokuthi anqobe uTrump ngoba uTrump usezigwenxe yedwa entweni eziningi and ama-Republican amaningi asezisola lawo and futhi masikhangele khathesi kulale bhuku lalo elibhalwe ngu-John Bolton elisanda kuphuma leli elimcriticize kakhulu uTrump ukuthi akekho fit ukuthi abe ngu-president. Manje ungabona usucriticize ngumuntu oyi-conservative efana John Bolton. So kumele wazi ukuthi abaningi ababelieve emkumbono ka John Bolton angeke bamvotele uTrump makubuya uNovember ngoba bavele uvele engumuntu ongasathenjwa ngendlela ahandle ngayo ipandemic le coronavirus. Uhlulekile kakhulu ukushoya ileadership and because of that I'm think useluze abantu abaningi ababezamile ukuthi bangathi mhlawumbe bafake umuntu ongubusinessman e-White House ukuthi maybe izinto zingatshintsha, but uTrump udivisive entweni eziningi kakhulu njenge-black vote yonahla akhohlwe ngayo ngoba the way atreate ngakhona abantu abamnyama kuze kwaqala yona le revolution esiyibonayo ama-protest la aselamaviki abantu bephuma every day besiya demonstrate against amapolisa and uTrump yena on the other hand ungathi usupportana lawo amapolisa abayibona ababulala abantu especially abantu abamnyama. So uBiden lapha nje angahluleka nje kusho ukuthi hayi kuyabe kukhona okukhona ngaye, but otherwise nje uTrump yena ngokwakhe uzigwenxa yedwa.
Umnumzana Dan Moyo yisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Hit me again, Chazo. Oh, yeah, yeah, yeah. Watch out now. January to December, passing the money, remember. Bagati go back to Senna, Ramachina Yarenda, Elisa Shaitanenda, Dagapata Zilenda. To December, passing the money, remember. Bagati go back to Senna, Ramachina Yarenda, Elisa Shaitanenda, Chino Salando Penda. Fantastica da Hingwe, da Zitana, Mopra Machina, Manosiva Kuti Imendo Bachina, Pandino Sika, so Nova Pisilla, Bachina Mababona, Chikumba Tazitamo Pass, Moprash, Batipoza Flash, Jimboza Mundo Jemana, December, Pazan Jimoni, remember, Bagatipo Petu Senna, Ramachina Yalenda, Eliso Taitalenda, Dagapata Zilenda, December, Pazan Jimoni, remember, Bagatipo Petu Senna, Ramachina Yalenda.
Jazo Fireman msana waka Hingwe eqibake uhlelo lwethu. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 selikhwelile laya ku-551 ngemva kokutholakala kwabangamachumi amabili lanye belomkhuhlane lo izolo. Inhlanganiso ezilwela amalungelo entatheli zithi amasotsha lamapolisa atshaye intatheli zindaba ezimbili eHarare ngolwesithathu kumele ajeziswe. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Asibeni sonke njalo ngolwesibili. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.